Edu upenyu wedu umatinotarisa zvatinosangana nazvo
mumwe. So kuisika tisenda ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu namhlanje ngomgqibelo mhla ka 25 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi ekakhulese emandebele lezulu kalini kuhle kapa amathebelele. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi ke lapho kula madam kona saka kona madam simeke sho ukuthi kuba la irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele.
Kodwa ibandla lemthokazi Republic Party lithi inhlelo lezi aziphuchi njalo zilethwa nxa ukhetho solusondela, kukanti nenotho yakulezi zigaba ayiphathisi abantu bemathebeleleni.
Kunje so masingalandelela sibone ukuthi itendering yala ama construction okhulunywa ngawo iyenzakala njalo. Sizamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangene lisa yini ukubamba lo msebenzi. Izalo PF iyakhuluma ivalise mangaka ama projects esiwabonayo after elections ephela kungalokuthiwa kuzange kwenzakale lutho.
Sicubungula imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho ezigabeni zeMathebeleland leMidlands.
Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala yesemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Ubekhatshwe ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga leziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Richard Moyo, Owengcube, Vangelis Harita Jos, Raj Modi Anxious Masuka, lonkosikazi oPhamuchinguri Kashiri labanye. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxela uMnumzana Richard Moyo, yena othi ziningi inhlelo zokuthelezela izisungulwe eMathebeleland ezizaphathisana lolwegwayishangante ezikhangelelwe ukuqeda indlala eMathebeleland lelizweni lonke. Uthi imali yokuqhuba inhlelo eziningi eMathebeleland North ivela kusikhwama sokuthuthukisa izigaba esedevolution fund. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba loMnumzana Moyo.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi ekakhulese emandebele lezulu kalini kuhle kapa amathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi konke lapho kula madam kona saka kona madam simeke sho ukuthi kuba la irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufaka khona ama-pivot angu 3 ama 60 hectares. Kanti sokufaka kwi-wheat isitshakazile athink iyavunwa ngo-October kona lo mnyaka. Then kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga yakwazi ukuthi ngale kula manzi amaningi kuzambezi, but bekungala ama-irrigation schemes. Kule scheme esikhona ese-400 hectares or esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares. And kwakule challenge ukuthi amanzi u-contractor wokuqala wayewathathele ekhatshana u-14 kilometers, kanti sebethole u-contractor owathatha ku-2 kilometers. So sebefaka amapipe ukuthi kuzoqasa ukuthelezelwa i-400 hectares leyana, but you can expand up to 15,000 hectares. So nxaso sila ama-irrigations wonke lawo njengeMathebeleland North bona ngani sesiphumile endlaleni. Zani damu lela uGwayishangani dam pipeline esuka eGwayishangani isiya eBulawayo iyaphela end of next year. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo. Udubo lwamanzi koBulawayo leMathebeleland labe seluphelile ngoba from Gwayishangani uzuyefika koBulawayo ama-stations angu-6 okabe kusihamba kusuka lama-irrigation schemes all the way up to Bulawayo. Konape dame telen uzavula irrigation scheme engange 10,000 hectares. Jua gama hectares wakana wabali denga wakana kukui green kulino kukula. Sibona indlala njenge matibrele ndi not ipela la kurichin. Indlala ipela mwaba kukula wakana kukula irrigation schemes lao wakana konda HMP.
Abantu we matibrele ndi kuna ngapo imsebenzi yonke lei iyabuya yini kuyibo. Njalo inhlelo lezi ze COVID-19 zingabe zibuyisela emuva ezinye zalezi nhlelo na.
The way to the Second Republic is actually a ministers and the unshare of the government, even in K2 and Kona. Engineer from elsewhere, from Guamanyamazo, from Guamanyama provinces, but not general. And another one coming challenge is to have one to another country with the province or which is seven, the Macapanya lab. And don't we even which is that way to last year, Umunga, Meluwele, Ewa, new companies, as okay, Pamalash, Labatuazo is. Ama stations ya ezama gates kule about 13 companies ezivuliweyo last year angu 13 ama new companies so abantu abaqhatshiwe and lati njenge leadership asivumelani lakho ukuthi company nxa ibuya inikithenda ibuye labantu bayo ayibuye le machinery abazo drive machinery xa bekhona eprovince abakwanisa uku drive machinery asibadingi ukuthi bebuye ungcono kubuye imachinery kuphela izosebenza kuzosetshenzwa ukuqhatshwa abantwana be local njalo konalo umkhuhlane dadewethu okwe COVID-19 like kwezinye indawo kufanana ndawo zonke zomhlaba nakwamanye amaprovinsi kusiaffectile kakhulu kakhulu emathinothi thina sikutourism and amaplane ebengahambi ama-six to six buses engahambi so vele bekunobunzima emahoteleni bevele sekuzibhodela indwangu ngoba nge-because of this COVID but ndithanda ukubonga kakhulu urhulumente kababa umnankagwa ukuthi usibisitela ama-vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyama iprovinsi like ama-distance njenge-victoria falls newange nekwezinye indawo abantu hlatshiwe abafisa ukuthi behlabe bebekhulumisana labo abetourism kuthe kusiba ngcono kakhulu ama-local tourist ama-locals aseqalisa ukubuya kakhulu ama-NGOs abantu sebeqalisa ukubuya emarokozene nxa ukuthi ama-cases sengahanda sesehle.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumente esigabeni seMathebeleleni North njalo ongumgcini sihlalo webandla leSANU-P F kulesi sigaba. Siphinde saxoxa lomnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party yena othi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo asiphuji ukanti asiphathise abantu beMathebeleleni.
Bakhangela even isikhangele kobulawayo laphana kobulawayo kule mgwaqo yalungiswa. Sike sabona kuphuma iCouncil ikhala isithi imgwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi lungiswa ngobani njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwa khona lapha phakathi kobulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda. So thina eMathebeleleni ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebeleleni i-power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Le i-devolution esiyibonayo le yokubuya kuphela uRichard bekhuluma ngokuthi silungise imigwaqo senza i-irrigation lapha nalapha. Yonke leyo nto into yokuqala esabesibuza ukuthi iphi i-record ebonisa i-consultation nama-stakeholders aseMathebeleleni wonke regarding issues ze-devolution regarding ama-developments ayenzakalayo. EMathebeleleni dinama-stakeholders ngathi kunabantu kunama business people kunama professionals kunama SMEs kunama corporate ngokushiyana kwabo kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders ukuthi kungaphi la esike sabona khona bebuya besenza i consultation ngama developmental project ukuthi sizayenza kanje so mhlawumbe i devolution yakho na izalo PF devolution so devolution eMathebeleleni ukuthi hayi u president u decide ukuthi I am disbursing funds at devolution eMathebeleleni and at that point who is involved in those funds. Uzathola ukuthi those are ZANU-PF top brass people, ama stakeholders within the regions. They are not consulted abakhulunywa nabo akubuzwa abakonsultwa. If khona ama business people abangakhona ukurunner those tenders angeke ukubone kulethwa phansi ukuthi abantu baparticipate in those devolution activities. Kunje so masingalandelela sibone ukuthi i-tender preneurship or i-tendering yala ama construction okhulunywa ngawo iyenzakala kanjani uzamangala ukuthi ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. Izalo PF iyakhuluma ivalise ikhulume ivalise ithi yenza lokhyana yenza lokhyana mangaka ama projects amaningi esesiwabonayo after elections ephela kungalokuthi akuzange kwenzakale lutho ngesikhathi uEmerson Mnangagwa ekampeni lokuthi angene abe ngupresident mangaka ama deal esawezwa kuthiwa assigniwe billions and billions awungeke ubone idevelopment ebonakalayo so far ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani iunemployment yamathebeleland ispercentage yakhona isikubani so what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko besenza umahluko ogcwalisa amapokethi abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba
ungasichasisela ukuthi kahle kahle kungani ibandla lakho lisithi umnotho wesigabeni zemathebeleland le midlands uyaphanjulwa uyethuthukisa izinye izigaba
thina siyakwazi ukuthi ke ama revenues maningi akholekthwa emathebeleland usukela emathebeleland north emathebeleland south ungene uye midlands khona ngalizananzela ukuthi ama revenues usukela eboat ebed bridge ePlumtree ungene eFolosi ungene koBulawayo ungene emathebeleland no indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ecollectwayo but ama roads akhona he have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government bese ngizibuza ukuthi ke imali leyo ecollectwa emathebeleland yaye Harare mayisibuya back yiyo esibizwa sithi devolution of funds yini dispensation enhle ekhuluma ngakho ngoba leyo mali vele kahle kahle kumele ukuthi ngabe i-developer izigaba zakithi kodwa compared to i-collection eyenzakala emathebeleland kungithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama-election into zonke zidecidwa yiyo leyo kuthiwa yi-polybureau leyo njalo ke bese kulida ku-bureaucracy ukukontrola kwezinto zikontrolwa nge-mindset ezalo PF kungela consultation lokufinyelela abantu abangama-stakeholders emathebeleland abantu abangakontributor to ukudevelopa kwemathebeleland izalo PF will never reform itself izalo PF izalo PF iyahlala injalo kuze kube phakade
lo umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Yesekhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeChina likhulule abesilisa ababili abeCanada ababalisa umnumzana Michael Spavor noMichael Kovrig. Abamukelwe ngenjabulo umphathintambo walelo lizwe, umnumzana Justice Trudeau, babotshwa ngomnyaka ka-2018 kulandela ukubotshwa kukamnumzana Meng Wanzhao weChina ngele Canada njalo uMeng ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe namuhla. Abantu abayisishiyagalombili babhubhe namhla kwalimala abayisishiyagalolunye kulandela ukudubuka kwebhomba esitaladeni esiduzane lesigodlo sikamongameli e-Ethiopia. Namusha eMogadishu ababone okwenzakeleyo bathi imota ebithwele amabhomba idubukile ngesikhathi kuhlolwa izimota ezedlulayo njalo omunye wabafileyo lipolisa
Lamlela ndwandwe Lamlela ndwandwe
Sokuqhamuke umkhuhlane weCovid-19 ezikolo ezine zeboarding ezansi eMandebeleni osokuthiye iningi labazali likhathazekile lenhlanganiso zababalisi zesithi izikolo eziningi bezivele zingalungelanga ukuvulwa uAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqele eSetong High eBed Bridge, iBul High, eMpandeni High lasePlumtree High ePlumtree batholakale belomkhuhlane weCovid-19 kuviki edlulileyo osewuthe iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu babo lapho besezikolo. Ezinye zalezi izikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula yisakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezitshiyeneyo kudala ukumemetheka kwalomkhuhlane.
Into elokuphazi nje engathi iyaphazamisa yenza abantu bangahlaliseki yikho khona ukuthi igcikwane lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana sokusiyahlangana abantu akade besendaweni ezitshiyetshiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokho esabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe bazohlatshwa ezikolo, hhayi kulokho esabela sibili ukuthi igcikwane lingabuya limemetheke. Ngiyabonga msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Colin Sfanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okusebenzisa kukhona ezikolo abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke, ingozi leyi ibanjwe ngoba yinto esekufanele ukuthi siphile layo. Kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi siyinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufane nje le minye imikhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, ama-sanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Uhlale lokhangana usutshaya lapha ezikolo lusizi kakhulu ngoba sasivele sakhuluma ngaphambili ukuthi asikalungele ukuvula izikolo. Khangela kathi simkhuhlane sikuqalisa ukutshaya indawo zonke ezitsheneyo zelizwe sokukutshengisa ukuthi vele sasingakazimisele ngokuvula kwezikolo. Lokhu suzaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba asebehlasele abantu bazabe bengasafuni. Sithi kathi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogadzwa lezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kule ndlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuzamele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Sike themba lokuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Vele sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama-cases lawo maningi. Sawa-isolator, imizovele yaba involved, amanejwa, abantwana basila, ama-cases esikolweni ehla. In many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane uqhubeka umemetheka esikolo, idale le-cabinet libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selisedlula izigidi ezintathu i-3 million, njalo igcikwane le-coronavirus libulele ababili lahlasela ebedlula amakhulu amabili 226 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwesiphathelane labesifazana sixoxalo unkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, sicubungula okwenzakala ezikolo lokuthi abazali bayenelisa yini ukunikeza abantwababo impahla efaneleyo eyokuzivikela kugcikwane le-COVID-19.
Kakhulu ngendaba yokukhuphuka kwenamba abantwana lapho ngobana satsho thina sathi xa kuvula izikolo kakubonakali ukuthi sokuhlabe phansi phakathi kwabazali ababalisi lama-FDCs abantwana bazaphathwa njani, zavikelwa njani ngalo mkhuhlane, kube into ezahlanganyelwa isizwe, izikolo zisiqwewe zilungisekelwe ukuthi abantwana nxa besiza bezofunda bafike kuzokupela, njalo izikolo zibe nama-sanitizers zibone ukuthi kulabantu abazancedisa abantwana ekusebenziseni i-sanitizer ekugqokeni kwamamaski. Nokubanazelela abantwana laba abaningi bancane, abanye bakhulu kodwa abakuzwisisi ngendaba yonaleyo yokuthi bagqoke imaski bathini bavikele bayakolekana amamaski kumbilahleko kumbe nje kuphomba idoji imaski abona imaski labana umntwana ayidoga ayigo. Yikho khonokokunto sokwenze ukuthi iba inamba ye-COVID ikhwele esikolweni ngoba abantwana vele bafuna ukukhangelwa ngendlela ephezulu abafanani lathi abantu abadala. Ingani labantu abadala bona ngokwabo ngaphandle khonapha kulabafica bengagqokanga amamaski abasanitize. Yikho thina sasisithi hayi uhulumende hlala awuhlalwe phansi ukhulunyiswane ukuthi senzani njengabazali ababalisi benzani ama-SGC zona la athethwa ngabazali enzani kuhlanganyelwe nomntwana ngoba xa kungenziwa ngalokhu kangikubona ukuthi kungalunga uzakhuphuka njalo lawa amatishaka azangeka phela ngumkhuhlane olomnyamahla ngoba into yangibona vele layilungiselelwanga yikho ubona inamba ilokhu ikhuphuka isiya phezulu isiya phezulu ngoba kakulungiselwanga akuvikelekanga sizangenela lathi sincedisana nabazali ngezakhamizi.
Kodwa okuyikho kahle kahle ebelibona kungcono ukuthi kwenziwe kuyini
into ehluphayo ukuthi singaze sithi abantwana baqhubeke kungavani umkhuhlane yabo usiya phambili ngoba ilizwe lethakela amasi yokunika abantwana yonke yona leyo mfanelo amamaski amasanitizer lokuthi i-maximum izikole zisiqwele zihlajulule ngoba iqiniso elihle ukuthi isikole kumele sisiqwele every day kumele kubonakale ukuthi betshayisa nje ebusweni basifika sisiqwele thina kade sikukhalaleza kakhulu ukuthi abantwana laba sebehlezi kakhulu bengabi ngabe kuthiwa laba abavele bebhala njengabo-grade 7 labo-form 4 laba babesekuhlokiswa ukuqakala iqakathekileyo babe yibo abahamba lapho baphushe laba abanye bake babafika kulo-grade 0 o-grade ECD BA kushiwa ngabantwana abancane kakhulu njalo khanya bengabalula iba balula ukuthi bathole umkhuhlane ngoba lokuzivikela abenelisi yikho sithi thina ngabe kufunda bona labo bafane ukuhlokiswa lo wabo walo nyaka bese kubonakala ukuthi kungenziwa njani umnyaka lo-ozayo singamisa njani kwancediswana njani ukuthi kutholakale zonke zizinto ezifaneleyo ama-sanitizers amamaski lomuthi wokuthi ngu-spray uhlalelwe phansi kuyi-holiday uhulumendla nezakhamizi abazali lama-SDCs lamatishara kuke kuhlalwe phansi kuhlanganyele yele i-authority evele ikhangele nezemfundo i-ministry kulungiswe ukuthi kungezwani kube lokumanyana ngoba lapha sikhuluma ngempilo bakaze bafunde abantwana laba babe yibo xa esegula kumbe sokuthenga angapha kungasamenzalanga lutho khona kuthana kuya esikolo ezafuthi kanye aphushe isifundo zakhe. Siyabonga dokotela.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Thabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye ekoBulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeBudeho.
Linjani baba Gande? Iphutheho yimbizo esibelayo njengabantu bemathebende and Midlands i-convention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Phutheho lithathelwe igama iligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept. Iphutheho yinto yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists ilama individuals, ilama cultural movements, social movements, faith-based organizations, grassroots social movements. If kuwekela wonke umuntu, ilama wings, ukuthi le political wing, gumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Phuthego. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ivise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala yesemathebeleleni exclusion, marginalization, abuse that is there, extraction of resources, zithathwa zisiya kwezinye indawo, colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano wePhuthego sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli. Ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo. Quite a, a number of resolutions were met. Abizwa ngokuthi ngama Phuthego resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza, everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakhakilo kumbuka uhlanganiso yakhakuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha alifike kuPhuthego Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenze for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMatopeleland sive lenhlanganiso lamabandla atshiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise, kuyini okungakubangela lokho?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele development yethu, impilo yethu, gender equity and equality, environmental protection, protection yama resources ethu, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Umbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike lakhulumisana lazo na njalo libona ungani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisana lazo. Sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku 2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yePhuthego besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule uhlelo lokuthelezela olwebobili upani irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomombo. Kodwa ibandla leMthwakazi Republic Party lithi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo azivamanga ukuphutsha kukanti aziphathisi abantu bemathebeleleni. Sicubungule imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPhuthego esigabeni zeMathebeleland leMidlands sahlaziya lokuphathelane le-COVID-19. selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.